Edu upenyu wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
So kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu namhlanje ngomgqibelo omhla ka 25 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu.
Ubaba uMnangagwa wakhangela ukuthi ekakhulese emandebele nezulu kalini kuhle kapa emathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala ukuthi konke lapho kulamadamu khona sakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele.
Kodwa ibandla lemthokazi Republic Party lithi inhlelo lezi aziphuchi njalo zilethwa nxa ukhetho solusondela, kukanti nenotho yakulezi zigaba ayiphathisi abantu bemathebeleleni.
Kunje so uma singalandelela sibone ukuthi i-tendering yala ama-construction okhulunywa ngawo iyenzakale njalo, zamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. I-ZANU PF iyakhuluma ivalise mangaka ama-projects esiwabonayo after elections ephela kungale ukuthi akuzange kwenzakale lutho.
Ubongola imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPutheho ezigabeni zeMathebeleland leMidlands.
Ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho, indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Ubekhatshwe ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga leziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Richard Moyo, Owen Ncube, Vangelis Harita Jos, Raj Moti, Anxious Masuka, lonkosikazi oPhamuchinguri Kashiri labanye. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxela uMnumzana Richard Moyo, yena othi ziningi inhlelo zokuthelezela izisongulo eMathebeleland ezizaphathisana lolwegwayishangante ezikhangelelwe ukuqeda indlala eMathebeleland lelizweni lonke. Uthi imali yokuqhuba inhlelo eziningi eMathebeleland North ivela kusikhwama sokuthuthukisa izigaba esedevolution fund. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esisanda ukuyiqhuba loMnumzana Moyo.
Baba uMnangagwa wakhangela ukuthi ekakhulese emandebele nezulu kalini kuhle kapa emathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi siqedile idlala ukuthi konke lapho kulamadamu khona sakha khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane dam eliselupane kuvulwe 180 hectares lapho kufakwa khona ama-pivot angu 3 ama 60 hectares. Kanti kufakwa i-wheat isitshakazile, I think iyavunwa ngo October kona lomnyaka. Then kube le irrigation scheme eBlawayo Kraal esebhinga yakwazi ukuthi ngale kulamanzi amaningi kuzambezi, but bekungala ama irrigation schemes. Kule scheme esikhona ese 400 hectares esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares. And kwakule challenge ukuthi amanzi uyinje u-contractor oqala waye wathathele ekhatshana ku 14 kilometers, kanti sebethole u-contractor owathatha ku 2 kilometers. So sebefaka amapipe ukuthi kuzoqasa ukuthelezelwa i-400 hectares leyana, but kuya expandwa up to 15,000 hectares. So nxa sesilama irrigations wonke lawo njengemathebeleni North, bona ngani sesiphumile endlaleni. Ngani dam lela uGwayishangani dam pipeline esuka eGwayishangani isiya eBlawayo iyaphela end of next year. So asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBlawayo. Udubo lwamanzi koBlawayo lemathebeleni laba seluphelile ngoba from Gwayishangani uzuyefika koBlawayo nama-stations angu-6 okabe kusihamba kusuka lama-irrigation schemes all the way up to Bulawayo. Khona phe dam eceleni kuzavulwa irrigation scheme engange 10,000 hectares. Shuwa ngama hectares wokela ngwabalele nxa kuyabe kuyi green kulinywa kokudla. Sibona indlala njengeMatabeleland North iphela la ku region indlala iphela ngoba ukudla konke kuyaphuma ema irrigation schemes lawo konke kuyaqonda eGMB.
Abantu beMatabeleland khona ngapho imsebenzi yonke leyi iyabuya yini kuyiwo. Njalo inhlelo lezi ze COVID-19 zingabe zibuyisela emuva ezinye zalezi inhlelo na.
Dadewethu ku Second Republic sahle satshelwa singama ministers and inhlelo zikahulumeni even umthetho wakhona. Ungabisa ama engineer akho from elsewhere, from kwamanye amazwe kumbe from kwamanye ama provinces but not general hand. Ana wonke inhlelo ngizijoya abantwana abaqhatshiwe ku province yethu ukuthi besebenze ema company lapho. And okunye benguchile dadewethu last year ubaba umongameli ubuyile ewan. Kulama new companies azogebha amalahle labantu abazoyenza ama stations ezama gates. Kule about 13 companies ezivuliweyo last year angu 13 ngama new companies. So abantwana baqhatshiwe and lati njenge leadership asivumelani lakho ukuthi company nxa ibuya inika itender ibuye labantu bayo ayibuye le machinery labazo drive machinery nxa bekhona eprovince abakwanisa ku drive machinery asibadingi ukuthi bebuye. Ungcono kubuye imachinery kuphela izosebenza kuzosetshenzwa kuqhatshwa abantwana be local. Yalo kona lomkhuhlane dadewethu okwe COVID-19 lakhe kwezindawo kufanana lezindawo zonke zomhlaba lakwamanye ama province kusi affectile kakhulu kakhulu emathinothi thina siku tourism and ama plane bengahambi ama seat to seat buses zengahambi. So vele bekulobunzima ama hoteleni bevele sekuzibhodela indawo ngoba because of this COVID. But ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende kababa uMnankagwa ukuthi usibisela ama vaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuyami province like ama primary distance njenge Victoria Falls neWange lekwezindawo abantu bahlatshiwe abafisa ukuthi behlabe bebekhulumisana labo abetourism ukuthi kusuba ngcono kakhulu ama local tourists ama locals aseqalisa ukubuya kakhulu ama NGOs abantu abasebeqalisa ukubuya emalokuzene nxa ukuthi ama cases sengabe sesehle.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende esigabeni seMathebeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lesano PF kulesi sigaba. Siphinde saxoxa lomnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party yena othi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo aziphuji ukanti aziphathise abantu beMathebeleland.
Ngakhangela even isikhangele kobulawayo laphana kobulawayo kule mgwaqo yalungiswa. Sike sabona kuphuma iCouncil ikhala isithi imgwaqo yalungiswa kodwa abazi bona ukuthi lungiswa ngobani njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi kobulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda. So thina eMathebeleland ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebeleland i-power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Le i-devolution esiyibonayo le yokubuya kuphela uRichard bekhuluma ngokuthi silungise imigwaqo senza i-irrigation lapha nalapha. Yonke leyo nto into yokuqala esabe sibuza ukuthi iphi i-record ebonisa i-consultation nama-stakeholders aseMathebeleland wonke regarding issues ze-devolution regarding ama-developments ayenzakalayo. EMathebeleland inama-stakeholders ngathi kunabantu kunama business people kunama professionals kunama SMEs kunama corporate ngokushiyana kwabo kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders ukuthi kungapi la esike sabona khona bebuya besenza i consultation ngama developmental project ukuthi sizayenza kanje. So mhlawumbe i devolution yakho na izalo PF devolution so devolution eMathebeleland ukuthiwa hayi u president u decided ukuthi I am dispersing funds at devolution eMathebeleland and at that point who is involved in those funds. Uzathola ukuthi those are ZANU PF top brass people, ama stakeholders within the regions. They are not consulted abakhulunywa nabo akubuzwa kaba abakonsultwa. If khona ama business people abangakhona ukurun those tenders angeke ukubone kulethwa phansi ukuthi abantu baparticipate in those devolution activities. Kunje so masingalandelela sibone ukuthi i tender preneurship or i tendering yala ama construction okhulunywa ngawo iyenza kanjani. Uzamanga ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. Izano PF iyakhuluma ibalise ikhulume ibalise ithi yenza lokhyana mangaka ama projects amaningi esisiwabonayo after elections ephela kungalokuthi akuzange kwenzakale lutho ngesikhathi uEmerson Mnangagwa nanga kwa ikampeni lukuti angene abe ngu president. Manga kama dili esa wezo kutuwa asainiwe billions and billions au nge kubuone hii development ya bonakala. So far nge kama activities haba wenzayo sebe improve kanga kana ni unemployment ya Matabeleland. Is percentage ya kona isi kubani. So what is the point of ukuluma wakuti dispensation yenzu umahluko besenzu umahluko okwalisa ama pocket abo benga yenzu umahluko pakamisi zikabo.
Ungasichazisela ukuthi kahle kahle kungani ibandla lakho lisithi umnotho wezigabeni zeMatabeleland le Midlands uyaphanjulwa uyethuthukisa ezinye izigaba.
Thina siyakwazi ukuthi ke ama revenues maningi akholekthwa eMatabeleland usukela eMatabeleland North, Matabeleland South ungena uye Midlands khona ngaluzananzela ukuthi ama revenues usukela eBothe Bed Bridge ePlumtree ungene eFolosi ungene koBulawayo ungene eMatabeleland no indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ekholekthwayo but ama roads akhona he have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government bese ngizibuza ukuthi ke imali leyo ecollectwa eMatabeleland yaye Harare mayisibuya back iyo esibiza sithi devolution of funds yini dispensation enhle ekhuluma ngakho ngoba leyo mali vele kahle kahle kumele ukuthi ngabe i-developer izigaba zakithi kodwa compared to i-collection eyenzakala eMatabeleland ngithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama election into zonke zidecidedwa yiyo leyo kuthiwa yi-polybureau leyo njalo ke bese kulida ku-bureaucracy ukontrola kwezinto zikontrolwa nge-mindset ezalo PF kungela consultation lokufinyelela abantu abangama stakeholders eMatabeleland abantu abangakontributor to ukudevelopa kweMatabeleland izalo PF will never reform itself izalo PF izalo PF iyahlala njalo kuze kube phakade
lo umnomsana Velile Moyo isikhulumelise ebandla lemthwakazi Republic Party.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunengi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China likhulule abesilisa ababili abeCanada ababalisa umnumzana Michael Spavor noMichael Kovrig. Abamukelwe ngenjabulo umphathintambo walelo lizwe, umnumzana Justice Trudeau, babotshwa ngomnyaka ka-2018 kulandela ukubotshwa kukamnumzana Meng Wanzhou weChina ngele Canada njalo uMeng ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe namuhla. Abantu abayisishiyagalombili babhubhe namuhla kwalimala abayisishiyagalolunye kulandela ukudubuka kwebhomba esitaladeni esiduzane lesigodlo sikamongameli e-Ethiopia. Namuhla eMogadishu ababone okwenzakeleyo bathi imota ebithwele amabhomba idubukile ngesikhathi kuhlolwa izimota ezedlulayo njalo omunye wabafileyo lipolisa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela.
Sokuqhamuke umkhuhlane weCOVID-19 ezikolo ezine zeboarding ezansi eMandebeleni osokuchiye iningi labazali likhathazekile. Lenhlanganiso zababalisi zisithi izikolo eziningi bezivele zingalungelanga ukuvulwa. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqele eSetong High eBed Bridge, iBull High, eMpandeni High lasePlumtree eplumtree batholakale belomkhuhlane weCOVID-19 kuviki edlulileyo osekuthiye iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu babo lapho besezikolo. Ezinye zalezi izikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula yisakhamuzi esitezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevele endaweni ezitshiyeneyo kudala ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Into eluphazi nje engathi yaphazamisa yenza abantu bangahlaliseki ikho khona ukuthi igcikwane leli lokho elikhona sibili kule ngozi yokubana so kusiyahlangana abantu akade besendaweni ezithiyethiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani bezivikela kanganani kulezo ndawo kulokwesabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe bazohlatshwa ezikolo hayi kulokwesabela sibili ukuthi igcikwane lingabuya limemetheke. Ngiyabonga Msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Colin Spanda oyisakhamuzi seNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okusebenzisa kukhona ezikolo abantwana bathole ukuthi baphathiseke ababalisi labo baphathiseke ingozi leyi ibanjwe ngoba yinto esekufanele ukuthi siphile layo kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi siyinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili kufane nje le imikhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona kodwa kukhona okokuwelapha. So kakube khona into zokusebenzisa amamaski, ama-sanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi eMandebeleni, umnumzana Agent Moyo, uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Uhlale lokhangana usutshaya lapha ezikolo ilusizi kakhulu ngoba sasivele sakhuluma ngaphambili ukuthi asikalungele ukuvula izikolo khangela kathi simkhuhlane siqalise ukutshaya indawo zonke ezijeneyo zelizwe sokuthi sekuthi vele sasingakazimisele ngokuvula kwezikolo lokhu suzaphazamisa ukulungiselela imihloliso ngoba laba asebehlasele abantu bazabe bengasafuni sithi kathi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogadzo lwezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengiselo sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kulendlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. 1, i-temperature checks ukuthi kubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuzamele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze kungamemetheki ngamandla.
Silethemba nokuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lo. Vile sokuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanjwa abantwana bebuya bevile emakhaya kwatholakala ukuthi khona ama-cases lawo maningi. Sawa-isolator, i-Ministry of Health yaba involved, amanejwa abantwana basila ama-cases ezikolweni ehla. In many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane uqhubeka umemetheka esikolo, idale le-cabinet libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selisedlula izigidi ezintathu, i-3 million, njalo igcikwane le-coronavirus libulele ababili lahlasela ebedlula amakhulu amabili 226 ngelanga elilodwa eledluleyo. Wesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, sicubungula okwenzakala ezikolo lokuthi abazali bayenelisa yini ukunikeza abantwababo impahla efaneleyo eyokuzivikela kugcikwane le-COVID-19.
Kakhulu ngendaba yokukhuphuka kwenamba yabantwana lapo ngobana satsho thina sathi xa kuvula izikolo kakubonakala ukuthi sokuhlabe phansi phakathi kwabazali ababalisi lama-FDCs ezikolo zohulumende ngendlela yokuthi abantwana bazaphathwa njani zavikelwa njani ngalo mkhuhlane kube yinto ezahlanganyelwa isizwe izikolo zispreywe zilungisekelwe ukuthi abantwana nxa besiza bezofunda bafice kuzokube njalo izikolo zibe nama abantwana ekusebenziseni sanitizer lokugqokeni kwamamas. Ngibananazelela abantwana laba abaningi bancane, abanye bakhulu kodwa abakuzwisisi ngendaba yonaleyo ukuthi bagqoke imas bathini bavikele. Bayakhohlekana amamas kumbe ilahleko kumbe nje kuphoka udoji imaski abona imaski laphana umntwana ayidobha ayigo. Yikho khonokho okunye osokwenze ukuthi iba inamba ye-COVID ikhwele esikolweni ngoba abantwana vele bafuna ukukhangelwa ngendlela ephezulu abafanani lathi abantu abadala. Ingani labantu abadala bona ngokwabo ngaphandle khonapha uyabafisa bengagqokanga amamaski abasanitize. Yikho thina sasisithi hhayi uhulumende hlala awuhlalwe phansi ukhulunyiswane ukuthi senzani njengabazali ababalisi benzani ama-SGC zona la athethwa ngabazali enzani uhlanganyelwe nomntwana ngoba nxa kungenziwa ngalokho kangikubona ukuthi kungalunga uzakhuphuka njalo lawa amatishara azangenga phela ngumkhuhlane olomnyamahla ngoba into yangikhona vele kayilungiselelwanga yikho ubona inamba ilokhu ikhuphuka isiya phezulu isiya phezulu ngoba kakulungiselwanga akuvikelekanga sizangenela lathi sincedisana nabazali ngezakhamizi
kodwa okuyikho kahle kahle ebelibona kungcono ukuthi kwenziwe kuyini
into ehluphayo ukuthi singaze sithi abantwana baqhubeke kungavani umkhuhlane yabo siyaphambili ngoba ikizwe lethakela amazi yokunika abantwana yonke yona leyo mfanelo amamaski amasanitizer lokuthi i-maximum izikole zisiqwele zihlajulule ngoba iqiniso selihleke ukuthi isikole kumele sisiqwele every day kumele kubonakale ukuthi betshayisa nje ekuseni basifika sisiqwele thina ekade sikukhathalele kakhulu ukuthi abantwana laba sebehlezi kakhulu bengabi ngabe kuthiwa laba abavele bebhala njengabo-grade 7 labo-form 4 laba babesemhloliso oqakathekileyo babe yibo abahamba lapho baphushe laba abanye babe babamika kakhulu o-grade 7 o-grade ECD BA kushiwa ngabantwana abancane kakhulu njalo khanya bengabalula yibo abalula ukuthi bathole umkhuhlane ngoba lokuzivikela abenelisi yikho sithi thina ngabe kufunda bona labo babhale umhloliso lo wabo walo nyaka bese kubonakala ukuthi kungenziwa njani umnyaka ozayo singamisa njani wancediswana njani ukuthi kutholakale zonke izinto ezifaneleyo ama-sanitizers amamaski lomuthi wokuthi ngu-spray uhlalelwe phansi kuyiholiday uhulumendla nezakhamini abazali lama-SDCs lamatishara kuke kuhlalwe phansi kuhlanganyele lele authority evele ikhangele ngezemfundo iministry kulungise ukuthi kungezwani kube lokumanyana ngoba lapha sikhuluma ngempilo bangaze bafunde abantwana laba babe yibo xa esegula kumbe sokutheni angapha ungasamenzalanga lutho khona kuyani kuya esikolo ezama ukuthi kaye aphuthe izifundo zakhe. Siyabonga ntombeta.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Thabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa naye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeBudeho.
Linjani baba Gande? IBudeho yimbizo esibe layo njengabantu bemathebele ndende Midlands iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Budeho lithathelwe igama yiligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept iBudeho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists, ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuqela wonke umuntu, ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilani. The building process iqale ngo 2019 eButeho. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ibise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala esemathebeleleni exclusion i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources, zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano weButeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo quite a number of resolutions were made abizwa ngokuthi ngama Puteho resolutions from the all stakeholders convention yikho ke osokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza everyone is free to participate i draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbuka inhlanganiso yakha kuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha afike kuputheko Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenzeke for organizational purposes so ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho
khona kungakho yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMadepeleland sibe lenhlanganiso lamabandla atshiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise kuyini okungakubangela lokho
amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota sikhangele i-development yethu impilo yethu i-gender equity and equality, environmental protection, protection yama resources, ethi responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Mbuzo wami ugcina. Zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa. Selike la khulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe.
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo. Sikhulumisane loZulu uZulu ebumba izinhlanganiso sakhuluma lenhlanganiso iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku 2019
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yeButeho besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngevikezayo lilale
ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule uhlelo lokuthelezela olwebobili upani irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomombo kodwa ibandla lemthwakazi Republic Party lithi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo azivamanga ukuphutsha kukanti aziphathisi abantu bemathebeleleni sicubungule imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPutheho esigabeni zeMathebeleland leMidlands sahlaziya lokuphathelane le-COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.